Iye, kulandela amasiko. Isiko lithi inkosi kumele ivele enkosini eqinileyo, engayisizwe sesake saba lamakhosi. Siyakwazi ukuthi inkosi yokugcina kwabanye, inkosi yobhengula. Enkosini khona lapho kulemikhuba yakhona futhi isiko elilandelwayo, ongenayo kumele abe ngumntwana ozelwe yinkosi. Ngokuthi uyise kumele ngesikhathi emzala wayeseyinkosi egcotshiweyo, emzala kunina amthethe eseyinkosi egcotshiweyo. Nxa kulandela khona lokho kunkosi lobhengula, abane abantwana abazalwa ngesikhathi unkosi lobhengula isisesihlalweni sobukhosi, ibazala labomama abathatha isisesihlalweni sobukhosi. NguNjube enguyomala kulabo labo abakhwalifayayo kumba bafanele ukuthi bangangena, alandelwe ngungubo yenja kuze umthezeni kugcine usidojiwe. Ungubo yenja lo mthezeni bafa bengelabantwana, kusale uNjube nosidojiwe. Bese sithatha-ke omdala kulabo kunguNjube, silandelele indlu yakhe sesifike kubulelayo.
Umnumzana Stanley Raphael Khumalo, kuyini elikubonayo kwenza ukuthi engabi nguye inkosi?
Kalandeli ukuzalwa kwakhe enkosini yesizwe egcinileyo, uya ukuhlangabeza okungumfo wabo kwenkosi lobhengula, uhlangabeza kazange wabusa. Ikhona inkosi yabusa 23 years inkosi lobhengula, lapho esisukela khona yikho okumlahlayo khona lokho.
Umnumzana Peter Zwidekala Ngakhumalo, yena-ke kuyini elikusola kuye ukuthi kayisuye inkosi?
Yingakho ungizwe ngibala laphana ngisithi bane abantwana abazalwa ngabomama abathathwa yinkosi lobhengula isiyinkosi, bazalwa labo bantwana ngesikhathi inkosi lobhengula isiyinkosi. Angizange ngamqamba uNyahande kulabo, ngokuba ekuzalweni kwakhe kusho khona ukuthi kazalwanga njengalaba abanye ezalwa ngumama owayethethwe inkosi lobhengula isiyinkosi, wazalwa futhi isiyinkosi yona inkosi lobhengula.
Bakhona abanye abathi bona kanti vele nxa kuyukuthi ubulelani Collins lobhengula Khumalo yiyo inkosi, uzagcotshwa njani eZimbabwe yena engumuntu ozalelwe phandle kwelizwe wakhulela khona engakwazi kahle amasiko amaNdebele eZimbabwe?
Hayi, kayisilo qiniso ukuthi kawazi amasiko akwele Zimbabwe, nesiqiniseko sokuthi umuntu even osayeZimbabwe uyawazi amasiko eZambia, uyawazi amasiko South Africa, awazayo eBotswana, sesaba ngumuntu munye nje. Yingakho phela ubona enhlanganisweni yezizwe, United Nations, umuntu ophethe United Nations lapha kwelaseZimbabwe kazalwanga lapha, oweZimbabwe iphethe mhlawumbe e-Haiti kumbe e-Afghanistan, umuntu oselindele ukuthi olengqondo lobuchopho akwazi ukufunda masinyane, akwazi ukuphathisa. Indoda ehlakaniphile lobuchopho akunanto emvimbelayo ukuthi isizwe akhulele kiso, azalele kukhalisa yakhona emasikweni akhona, akwazi ukubambela masinyane enze umsebenzi. Singakhohlwa ukuthi ukhulu wakhe uPatrick wazalelwa khona lapha koBulawayo, yena nguye loyise abazalelwa kwelaseGoli.
Manje njengoba uhulumende wala ukuthi umnumzana Bulelani Collins lobhengula Khumalo agcotshwe abe yinkosi, sekuzathathwa inyathelo bani?
Solinde isinqumo senkantolo esibhaliweyo okuthiwa i-final judgment, ukuthi kusethwa sithi izizathu zakhe zokuthi wafika kanjani lapho, ngokuba kasivumelani laye, ingcithi kwezomthetho kasivumelani laye, zithi walahleka kakhulu. Kusho ukuthi isinqumo sakhe angasikhipha-ke sesisiye enkantolo ephezulu i-Supreme Court ize siyefika e-Constitutional Court siluphikisa lolu daba, ngokuba ngamasiko ethu sigcoka inkosi yesiko, akunandlela yokuthi sivinjelwe ukwenza amasiko ethu. Akukho lapho i-Constitution yeZimbabwe ethi akuvunyelwa inkosi. Ujaji ukuthi wakuzingela wakutholaphi, wakuzuza ngaphi, kuyamangalisa abantu. Akukho lapho i-Constitution ethi kakufanelanga khona. Ngokunjalo ngifuna ukuqinisa indaba yokuthi uCollins umntwana ubulela Collins lobhengula Khumalo uzagcotshwa inkosi yesizwe sakithi, inkosi yosanga kungekudala.